awu isendleleni oqala ukuthi ngitsho kubalandele bebhoso ukuthi bakithi pasile ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifake eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali kwengezelela ubaba uthinga Dube. UDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezombangazwe sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi iziqondane lalesi sikhathi yindawo hawu bakantwakazi athi thatheni ibhasi thina sizithulele ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumalisayo ilomqando phakathi le TV phakathi uyabusafuna nokuyi bahambe bayedlala bangafiki bediniwe amadolo egobile abantu bayahlupha-ke bakithi ukuthi nanko sesincitshiwe imvumo yokungenisa ibhasi mahhala sesidinga abantu bantu akele buye zincedele singenisa ibhasi kuphela bakuntsholo yedwa oweza kini ezokuthi hayi kumede ngizile isikhalazo sakho nansi $10 eyokuthi sibhadalele ibhasi ingene sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi abantu sebeqalisa ukubuza ha ingene njani ingenisa umbani hawu bantu inkomo yakho ingamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzini yakho bani anti yomukela kuphela wena idoli asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule zwi sitoka kuthiwa yi-coincidence ukuphonge kwaqondana abafana bayithabile abanye laba basemaceleni ha singaphika ngabo akula lutho ozalwenza thina esikuthabeleyo ukuthi ibhasi esikade sayimelela iminyaka isimbili lokho kukhulunywa ngayo isize ifika lamuhla
njengoba sisizwa ukuthi lizayiqhutshelwa emkhosini werali yezanu PF lani kutsho ukuthi lizabe likhona kuleyo rali
hayi 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 irali esiyaziyo thina okuthi ikhona isewhite city thina ibhasi sizoyiveza eBarberville abantu bazibuyela nje sithole sithaya ingoma ziyayeleza umbana wayekhona mzana kudlala ibhuso yizo ziyabe zikhala ibhasi zifike iqunywe iribhon isuke lapho sebehamba abantu ibhasi izophiwa ama-supporters ebhoso bonke abantu bekhangele irali ekhona engiyizwileyo mna ise-white city thina sise-Barberville.